sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Indodana yomphathi ntambo wezabesifazana uNeville Mutswanga uzalala esitokisini ngempelasonto ngemva kokuncitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso.
Akhona kungelinye ilizwe sibili elingani ehlakaniphile nje izinto zibanjwa ngendlela eyirayithi. Uma uyise lonina ngabe vele ngabantu asebe-resayinile.
Umanyano we-United Nations wethula isicelo sokudingela eleZimbabwe imali engamadola adlula amakhulu amane $429 eyokuphathisa 1000 yokuphathisa abantu abeZimbabwe abayizigidi ezintathu 3.1 million ngokudla.
Inhlangothi ezijiyetshiyeneyo eze etechnology, iRussia iyalida iphambili, ikhompyutha lama-countries anjengabo-China, ikhompyutha lama-countries anjengabo United States of America.
LeZimbabwe ngelinye lamazwe omhlaba eliveze ukuba lisekela eleRussia kumpi yalo lele-Ukraine. Osekuvuselele ubudlelwano bamazwe lawo mabili, eleZimbabwe lamukela njalo indlela lemikhuba yakwele-Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umnumzana Neville Mutswanga oyindodana yesikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Christopher Mutswanga lo nkosikazi wakhe uMonica ongumphathi ntambo kahulumende obona ngezabesifazana umiswe phambi komthethwandaba kamantshe lamhla isetheswa icala lokusebenzisa imali ngokungekho emthethweni labanye bakhe ababili omnumzana Elias Majachi loSimba Rashid Chingana bakhangelelwe ukuphindela njalo kulomthethwandaba ngomvulo ukuzocela ukukhululwa ngemali yesibambiso yebail njengoba bevalelwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izemithetho umnumzana Ngqobani Sithole.
Ama-bail conditions yinto evamileyo ukuthi salikhona njalo every other person oyaziwayo even enecaleni njani is entitled to i-bail. Ngesilungu bakufaka bathi bona i-pretrial incarceration is undesirable. Kodwa into esesiyinanzeleleyo ukuthi nje kulabantu ababotshiweyo bebotshelwa amacala wona lawo bonke bafakwe phakathi. Ukuthi bafakelwani phakathi yinto nje esetha i-president wrong. Ukuthi lo ujaha lo ngumuntu umntakamtsanga uvalelwe, well not we are not going to look at personality. We are simply saying ukuthi iqala lonela lifaceayo njengabanye bonke shone ukubavalela bancatha ibail. I think so an act of desperation kahulumente. Kasiye edobotshele icala leli. I am aware ukuthi kulabanye abantu ababotshiweyo njalo into engani iyethusa ukuthi wona lamacala ukuthi sisebenzisa ngamacala ukuthi wasibile umuntu osevalelela acitshe ibail into engavamanga, into engajayelekanga. Kodwa njengoba sekunjalo nxa benobufakazi hayi kuzaba ngamhlophe ngoba vele sesikujayele nje ukuthi kuyaqala kwani kunjalo kugcine sekusegelezele ngasifudlane sesikhohlela ngakho.
Kodwa khonokhu ukuthi indodana yabo Mtswanga ibotshwe labanye kungaletha umthelela yini ongayenza ukuthi engasaphathwa njengendodana yesiphathamandla sikahulumende?
Akhona kungelinye ilizwe sibili elingani ehlakaniphile nje izinto zibanjwa ngendlela erayithi. Uma uyise lonina ngabe vele ngabantu asebe-resayinile ngoba ifutambona ukuthi iziphathamandla zikahulumende zinabantwana abayibo abaphambanisa ama-government policies yinto engamanga kuhle. Kodwa njengoba lapha kusegangeni lezothandilo into nje ezakhuluma idlule. Kodwa khonokho nje ukuthi ujahayina lowo usezithole esesimeni sonyesa yiso sona kule-dent kubazali bakhe abayibo abangama-policy makers eZimbabwe.
Lo mnumzana Ngqobani Sithole ingcwethi ecubungula izemithetho esixoxela icingweni ekobulawayo. Umanyano we-United Nations usiyethulele isicelo sokudingela eZimbabwe imali engamadola edlula izigidi ezingamakhulu amane $429 million yokuphathisa abantu abayizigidi ezintathu $3.21 million ngokudla. Embikweni owethulwe yile inhlanganiso, isicelo lesi sisithi indlala yalonyaka ayikaze ibonakale kuminyaka engamachumi amane edluleyo. Omela linhlanganiso yeZimbabwe umnumzana Edward Callan uthi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa badinga uncedo lokudla, kodwa abangu 3.1 million yibo abafuna lolu ncedo ngokuphuthuma. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhokhele umngcwabo kamnumzana Ezekiel Tobias Musiyiwa Chawunoita emathuneni eHeroes eKhaya eHarare, lapho achaze umoyi njengomuntu owayelenhlonipho njalo wachasisa kabanzi ngobudlelwano bakhe labanye abalwa kumpi yenkululeko. Wakhuthaza abatsha ukuthi belandele isifonelo sakhe belondoloze uzibuse. Umnumzana Chawunoita ubhobhele emzini wakhe eHarare ngemva kokugula kwesikhathi eside eseleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu i-65, wasenikezwa inhlonipho yokuthi liqhawe lesizwe. Ukuhlandla lohlelo lwethu lwendaba eziphathelane lenkohlakalo yezwekazi le-Afrika eleNigeria liphakathi kokulwisana lomkhuba wokuqilibezela kukhetho okuqakathekileyo embusweni wentando kazulu wezwekazi le-Afrika. Ngemva kokhetho olwaba lokuxokozela ngo-2023, ilizwe leli libophe abasolwa labavulela amacala. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela udaba olulandelayo olulotshwe ngu-Emeka Gibson we-VOA ese-Abuja kwele Nigeria.
Kunyathelo elibaluleke kakhulu, abantu abangamakhulu phose amabili 196 sebethonisiswa phezu kwamacala aphathelane lokhetho. Inhlanganiso ye-Nigerian Bar Association ibambisanele Independent National Election Commission ziqale ukuthonisa amacala emithethwandaba mhlaka 4 ngenyanga edluleyo, ziqinisekisa ukuthi lelo lizwe lizimisele ukulwisana lenkohlakalo kumbe ukuqilibezela kwezokhetho. Iziphathamandla zekhomishini yezokhetho ngezinye zabantu ababotshwayo abaphambi kwemithethwandaba. Izizalwane zaseNigeria ziya kuncoma kakhulu lokhu. Omunye wabajabulayo nguStephen John.
Ukuze sihlanze uhlelo lwethu lokhetho, kulesidingo sokuthi labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathonisiswe ukuze babe yisibonelo kwabanye abangafuna ukuhamba ngendlela efanayo.
Ukuqilibezela kwezokhetho sokulesikhathi kusenzakala eNigeria osokuphazamise kakhulu umbuso wentando kaZulu. Yikho abantu balelo lizwe abafana lo Igwe Friday velonke bethandabuza.
In a country like Nigeria,
eNigeria ungahambisa udaba lodlakela oluphathelane lokhetho emthethwandaba aluyindawo.
Ngokwakuqala ukuthi ele Nigeria lithonisise abasolwa abetheswa amacala okwephula imithetho yokhetho, lanxa nje lokho bekuvele kukhona kusisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Inhlanganiso ye-Nigerian Bar Association icebisa ikhomishini yezokhetho ngaphandle kwempadalo ukuze zonke izephulamthetho zifunyanwe zilecala. Phakathi kwamacala avulwe ngamapolisa kwele Nigeria edlula amakhulu amabili 215 nyakenye, aphansi kancane kwenani leli 197 kwakungamacala aphathelane lokhetho. amacala wonke lawa achutshiswa imithethwandaba ejwayelekileyo ngoba akukabunjwa ikhomishini ezimeleyo ekhangelane lamacala okhetho kuphela. Ingcwethi kwezokhetho lezombusazwe uJide Ojo uthi ukungenela kwabosopolitiki kuphazamisa kakhulu ukuthoniswa kwamacala alolu hlobo.
But let's not be too optimistic. This characters
masingabi lethemba kakhulu. Abezombusazwe yibo abaphehla amacala okhetho, ngakho abajahanga ukubumba imithetho eqinileyo kumbe ukusungula ikhomishini ezimeleyo ezaphatha amacala okhetho, ngoba lokho kufana lokuzidubula enyaweni. Abazimiselanga ukuyisungula likhomishini ngokusemthethweni.
Kulamacala amanengi adalwayo ngesikhathi sokhetho olwedluleyo okugoqela elokwethusela abantu abavotayo ukuthenga amavoti kanye lodlakela. E-Nigeria, akula mthetho ophoqa ukuthi amacala aphathelane lokhetho kumele achutshiswe phakathi kwesikhathi esinganani, okuyinto etshiyana lesikhathi sokuxazulula ukudonselana phezu kwempumela esihleliweyo. Lokhu kudala ukuba amacala okhetho athathe inyanga ezinengi kumbe iminyaka esathoniswa. Lanxa ukuthethwa kwamacala kuqhubeka ezinkantolo, u-Ojo uthi kubalulekile ukuthi kuqedwe umkhuba wokungajezisi izephulamthetho ukuze abantu babe lethemba kukhetho lweNigeria.
Kumele kube lokuvumelana ukuze siqede udaba lamacala okhetho. Akusivezi njengabantu abaphucukileyo lokhu ukuphazamisa umbuso okhululekileyo.
Njengelizwe elilabantu abanengi ukwedlula amazwe wonke asezwekazi le-Afrika, ubuqotho bokhetho lwaseNigeria bubaluleke kakhulu. Umthetho Electoral Act oguqulwe ngo-2022 ucande indlela yokulandelwa komthetho lokwenziwa kwezinto sobala okupha ithemba lokuthi sokungaba lokhetho olusuthisayo kwele Nigeria. Kambe engakufeza yini lokhu uhulumende walelo lizwe? Impendulo ilakho ukutholakala kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2027 ngoNhlolanja. Udaba lolu lwethulwe ngesiNgisi nguGibson Emeka owe-VOA News ese-Abuja kwele Nigeria. Lwahumusha yimi uNtungameli Nkomo we-VOA Studio 7.
EleZimbabwe ngelinye lamazwe omhlaba eseliveze ukuba lisekela eleRussia kumpi yalo leleUkraine osekuvuselele ubudlelwano bamazwe lawo mabili. EleZimbabwe lamukela njalo indlela lemikhuba yakweleRussia. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuzwekazi le-Afrika, eleZimbabwe kanye lamazwe abalisa iBurkina Faso leMali yiwo avota esekela eleRussia kumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Ngakho-ke eleRussia seliphathise eleZimbabwe ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukunikeza ilizwe amabele lendizamtshina zohlobo lwama-helicopter lolunye uncedo olutshiyeneyo. Kulabantu abafika amakhulu ayisithupha 600 asebeza qala ukufunda ulimi lwesiRussia ekolishini le-University of Zimbabwe. Kulabanye njalo abafunda lolu ulimi ekulenjini kungenambadalo. Abanye bayakusula lokhu besithi kufana lesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho ababefundisa uZulu isiNgisi ukuze bagqilazwe lula. Kodwa abebandla elibusayo lezinye ingcwethi bathi eleRussia lifuna ukuba eleZimbabwe lisebenzise ulimi lwalo ukuze amazwe la enelise ukuqhuba amabhizimusi lula. okhokhela ikolishi le-University of Zimbabwe uSkhwitha Mfundo Pho Mafumo utshele iStudio 7 ukuba ubudlelwano phakathi kwele-Zimbabwe le-Russia kusezingeni eliphezulu esithi abantwana sebefunda ulimi lwe-Russia.
I-University yeZimbabwe isinobelane izivumelwano lama-university awe-Russia, Belarus lamanye amazwe.
Amazwi la aqiniswe ngummeli we-Russia kuleli umnumzana Nikolaya Krasnikov othi ele-Russia liqakathekisa ubudlelwano leZimbabwe ngesikhathi impi yalo le-Ukraine ivutha amalangabi.
Sifuna ukuba sisebenze sonke endaweni ezehlukeneyo. Yiza kuya e-University of Zimbabwe lapho sifuna ukufunda kwendimi ze-Russia.
Ingcwethi kundaba zobudlelwano bamazwe osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekizela Gumbo uthi ele-Russia likhangele eleZimbabwe njengomngane, njalo ubungane lobu buyabonakala kundaba zamasiko.
Kodwa kathesi nje lesi sikhangele ngayo isikhathi esikiso kathesi amazwe la amakhulu la ekuthiwa ama-P5 ama-superpowers laba balwisana basemncintiswaneni okubuta amazwe amancane ebengaphansi kwamaphikwa.
Ingcwethi esebenza ukundaba zokuzwelana kwamazwe ephansi kwenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network ngumnumzana Teddy Ncube ngesizwe imbono yakhe.
Kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi beZimbabwe bafunde ukukhuluma isiRussian, ngoba ungakhangela iRussia ngumngane omkhulu leZimbabwe. IRussia isincedise kakhulu endaweni eziningi, but ungakhangela iRussia namuhla, iRussia iyalida in terms of izinto ezinjengabo technology, robotics. Ukhangele nje inhlangothi ezijiyetshiyeneyo eze-technology.
Uhulumende uthi kuqakathekile ubudlelwano namanye amazwe afana le-Russia lanxa kulempi. Lokhu kutshiwo isiphathamandla sikahulumende ukundaba zokuthula kwembiko umnumzana Richard Mahomva.
Esikubonayo ukuthi iZimbabwe iqhubeka isiba lempumelelo phezu kwakho konke okungabe kuhlelwe umbiko abawethu le lamhla ukho mutsha.
Omunye ofunda ekolishini le-University of Zimbabwe uSikholiwe Ndlovu uthi ukufunda ngolimi lwe-Russia wamncedisa ukuze enelise ukwenza ibhizimusi.
Ukufunda ulimi lwamanye amazwe kuqakathekile kakhulu, ngoba kuyancedisa ukuvula amathuba emsebenzi nxa ilizwe lelo olilolimi osulufundile kungaba nemsebenzi khona, kulula ukuthi uthole ususebenza. Okwesibili ukuthi kuyancedisa nxa ungumuntu ovakatshileyo kuleyo ndawo, uyabusenelisa ukuxoxisana labantu wena leyo ndawo, uxoxisana labantu kuyasiza.
Malutshwane kakhulu amazwe asekela ele-Russia ngesikhathi sempi yenkululeko. ele-Russia laphathisa kakhulu amabutho eviyo lezipra ekulwisaneni lamabutho abahuquluzi benotho. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Weziphathelane leMelika, untombazana okuthiwa wafumbathiswa umnumzana Donald Trump ukuthi angavezi ukuthi waya ocansini laywe, uStormy Daniels uze wagqiba ubufakazi izolo amagqwetha kamnumzana Trump esithi udaba lwakhe luyaguquka kusukela lapho aqala ukulwethula khona ngomnyaka ka-2020. Kodwa yena uDaniels ulandule lokho waveza okwenzakala ocansini okubanele ukuthi uMahluli amkhuze. Lokho kubangelikele ukuthi akhuzwe. Ezinye ingcwethi zomthetho zithi uDaniels usegxegisele licala ngobufakazi bakhe, okuzabangela ukuthi idale lama-jurors lithole umnumzana Trump engelacala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Hayi, engubonayo wakathesi ekomthetha ndawo kwakanumzana Donald Trump ukuthi uzaphuma yini mbeni uzaphumelela kwindaba leyi, hayi, it depends ngokuthi i-prosecution layo izacaca kuhle yini indaba zabo ezekuma-accuser ngokufaka imali efakela uStormy Daniels through uloya wakhe, igqwetha lakhe uMr. Mr. Cohen. Okwaka thesi sibona ngathiwa i-50-50 indaba yangkhona ngoba lokhu bekhuluma ngezindaba eziningi kodwa abakasitshengisi ukuthi icala owaliyenza lona yikuyini ukuthi bamhambise oba bambone e-guilty ngendaba yona le.
Yena uMnumzana Donald Trump uthi udaba lona lolo emthethwandaba solubangele ukuthi athole usekelo olukhulu olungayenza ukuthi athole amavoti. Ubona kuliqiniso yini? Ubona kungenzakala ngayona le ndlela na?
Hayi, kuyatholakala ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abafuni ukuthi abantu babanjelwe obafakwe phambili komthethandaba ngendaba abangazibelieve ukuthi zileqiniso yini or ezenzakala every day in a daily situation. Siyabona ukuthi lo Tommy Daniels ekhuluma ngendaba zokuthi waba lo Trump ecansini, hayi lokho sithola kuyenzakala every day to the most powerful people. Sakubona labo Tiger Woods labo bani bani, but siyakwazi ukuthi abantu laba abayenza zona lezi zinto secansi or ama porn workers kaningi bakhuluma iqiniso ngoba into abayifunayo imali. So kathesi esikubonayo lapha ukuthi uStormy Daniels use ngantu asekhulume labantu bemthetho for a long time and the story sakhe ngantu asilokhe consistent. So I ngantu laye ukhuluma iqiniso.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe obexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7. Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ngosuku lokukhuthaza ukuqathekiswa kwenkululeko yabezindaba ole World Press Freedom Day, umeli weMelika United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield wancoma isibindi lomsebenzi owenziwa zintatheli zindaba emhlabeni wonke jikelele. Ngesikhathi sikhalela intatheli zindaba ezabulawa eGaza, ezinye ezingamakhulu ambalwa zivalelwe entolongweni endaweni ezitshiyeneyo, njalo Ivan Geshkovic eselamalanga angamakhulu esentolongweni eRussia, ilanga leli ayisilo lokuthakazelela kakhulu kule ndingeko yokuthi kuvikelwe intatheli zindaba, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Njalo sikhumbuza ukuthi umbuso wentando kaZulu ulethwa ngabezindaba abasebenza bekhululekile. Sethembela kwabezindaba ukuthi baveze imisebenzi yenkohlakalo lamanga kanye lokukhuthaza ingxoxo zokwabelana ulwazi lokuveza sobala ukwephulwa kwamalungelo oluntu, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Sethembela kwabezindaba ukuthi badinge iqiniso betshela amazwe omhlaba imbiko okufanele yaziwe kanye lokubona ukuthi abalamandla balandela imithetho. Umsebenzi lo uqakathekile kakhulu namuhla ngesikhathi sikhangelane lendubo ezijiyeneyo endaweni ezijiyeneyo kanye lendubo zempi ukuthula nokuvikelwa emazweni omhlaba. Intatheli zindaba ziqhubekela phambili zibhekane lokuhlukuluza lokwethuselwa, zihlolwa mahlayana njalo ngokungekho emthethweni ngohulumende abagoqela uhulumende bazo, hlaselwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini njalo kulenhlelo zokupha abantu imibiko yamanga, njalo kuzikhathi eziningi ziyahlaselwa kanye lokubotshwa icala lingelokukhuluma iqiniso. Icala lika Ivan Geshkovic ngelokukhupha imibiko ngempi engekho emthethweni yaqala iRussia eUkraine, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Ukubopha u-Ivan kwakusenziwa ngenhloso yokutshengisa amandla, kodwa iqiniso ngelokuthi okwenziwa iKremlin lokhu labanye abanamandla emhlabeni jikelele kuveza ukwesaba okukhulu, ngoba bayazi ukuthi labo ababusa ngodlakela abaphumeleli, njalo uncindezelo lubangela ukuhlamuka njengokwakhulunywa nguDr. Martin Luther King. Ezinye intatheli zindaba ezisentolongweni zigoqela u-Alsu Kumasheva owePrague, oyintatheli zindaba yeRussia leMelika osebenza leRadio Free Europe, Radio Liberty. UKumasheva wabotshelwa eKazan, Russia mhlaka 18 Mfumfu nyakenye esetheswa icala lokwehluleka ukubhalisa njengowezindaba okwamanye amazwe. Lo Austin Benedictus, intatheli zindaba yeMelika, eyathunjwa eSyria mhlaka 14 Ncwabakazi ngomnyaka ka-2012. Nsuku zonke iMelika isebenza nzima ukuze ikhulule intatheli zindaba ezibotshelwe ukuqhuba umsebenzi wazo kanye lokumisa udlakela lokuhlaselwa kwazo.
Lapho belilalele udaba oluvesa imbono kahulumende weMelika. Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi kaMaskandi ubutholezwe nathi yena ozibiza njalo ngegama lokuthi Mzilikazi KB, linsizwa idabuka ePlumtree esigabeni seKwithe eMpandeni, kodwa icula ikwele South Africa lapha iphethe idlaladola entsha. Asizweni ixoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Sanibonani, sanibonani, balandeli, abamameli, nabasakazi balana ekhaya. Ama-album engenawo asengu-8 okwamanje. Eyaqala ngayenza ngo-2009 ekaMaskandi, sisazibiza abafana bakaMzilikazi. Then kwaya ngokuya-ke, sagcina-ke sesihlukane ngokomsebenzi nothi ngokuxabana phela. Ngithi abaculi ma bebona sesihlukene bacabanga ukuthi ixabene, cha, thina sahlukana ngokwendawo.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangifunayo nabangidingayo inamba yami ithi 071 077 3383. Ngizacela ukuthi ngiphinde u 071 077 3383. Ama-CD atholakala kini, so ma wafuna uyangifonela kumbe uyangiwhatsappa. Ikakhulu laba abaseGoli kuba lula ngoba umuntu angangiwhatsappa angehluleki ukuya kuyo, ngoba vele umsebenzi wami yikuhamba.
Yebo ke, ngubutholezwe nyathi umzilikazi KB phela obesethulela idlalade lakhe elitsha. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje. Siyabe sikhangela ungatholakali kwemali yohlobo lwe-ZIC lomthetho osowethulwe ojezisa abathengisa impahla ezitolo bengekela ukuyamukela. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.